ukukhulunywe ngomnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke bezimbabwe baye ku 200 units ngoba nxase sikhanya ukuthi 200 units yesingathi i-affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 $156 kodwa sibe besinanzela ukuthi yona leyo i-200 units ayisiyo engenelisa imuli zikhona iy'ngulo ezinkulu ezisebenzisa u-400 units and i-400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhanya ukuthi usebenzise imali engaka $978 okuyimali abantu bezimbabwe abangelayo yonale ngabe bona bafaka ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonzise amagesi kulokuthi kuthiwe khona ama-thengifest 200 units lana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osowathenga abe sedula for instance kathesi ngingathenga namhlanje amagesi engamthela namhlanje ngomhlaka 31 so kulenize ngini ukuze kube kusasa ngoba kuthoza inyanga entsha khona kuyena ngibona ngantu ayekuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igesi ngaphela enelise ukuthi azithenge igesi ayikhona ukuthi usumele ukuthi sendlene kabili inyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqale ukuthenge ungathenga ka-1 beka 2 ngaze uthenga kwesi-3 laphana usuyabhadala ama-$3 something per unit so kube sisiba lalaba ama-50 charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78 bona labana abangcono abama-50 ngoba umuntu engazisebenzela kantanti i-bhesi yakhe so ngezinye indlela i-punishment yangikhona siba yi-punishment yomuntu ongekho ku-50 ngoba ku-50 ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba le-problem
kodwa bona abantu bayenelisa yinini ukubhadala lezi ndleko
nga uzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagesi uyakuvele uhola malini njalo uyasala emalini even yena i-200 naleyo i-200 wathi iyabe iyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 ezimbabwe because ngasikhandele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhithini omunye osebenzele ezindlini zabantu anje kukhona umuntu othengisa emsikeni omele ukuthi la yagcina imuli yakhe kukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000 so yena lowo muntu uzathenga njani anti abantu umuntu ane ngathengisa emsikeni engingathele $10 yokulula kuqala ngoba uhambe ayethenga amagesi endlini yakhe bekungabi mnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe leyani ikwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagesi lana $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50 so kumele abuthele ukuthi abe le-$50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo njalo ngaba le-$20 ayitheni so sokumele akuthele engathengi $50 this time athenge enye $50 ngedineni uviki ezayo ze siyathenga kuti yanenye iviki lyane ngali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela usethengeka 3 ama-charges asemshaya khonapha so kumele ukuthi asengena kubani usengena kubracket lyane ye-$3 something